sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingayi livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Indabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane we coronavirus eHarare. So kuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yi coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yi malaria.
Lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa iGwanda South, ngendawo eyaziwa njengendawo nje isiqinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso ye-World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulowesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko lo. Othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kwele Bhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impilakahle yakhe ibe sengozini wasiwa esibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi yi-coronavirus, kodwa abanye besithi yi-malaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa ke ngokwazi kwethu thina abanye lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa iGwanda South, ngendawo eyaziwa njengendawo nje isiqinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspraya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria. Okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane oqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esibona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, mbona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminembili 58. Kungenzakala ke ukuthi nxa abanye basagulela ezindlini bebengakafika emtholampilo, kodwa inani ebesilizwile ilona lelo lokuthi ayiba khona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalapha khona ngale kubongukhwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwame ukugcineni bebengamachumi amahlanu lesithoba mnembili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba belegcikwane le-coronavirus na kumbe yiyo imalaria uqobo?
Xa sisizwa kuthiwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye okungayisikho lolo qhuqho, iziphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho imalaria engathi ilesihlabo yebo kambe engxenye kungaba imalaria ebuya ngamandla kodwa ke hayi bathi bona imalaria sengitho laba bona abaphathi bezempila kahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi lokho ke imalaria kayiso umkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu izitho njalo iziphatha amandla zempila kahle ngoba nabakhona sibulasa beke balatshwa abagulayo siyakubona lapha siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi bakhona sibili abantu abagulayo kodwa owathi eziziphatha amandla zithi malaria.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga okusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama subject athize esiwa ofayo owakhathesi sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, iphile PE. Kanti ke kusasweleka ukuthi sengezelele amanye ama-subject nxa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo eyengezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngalesi sikhathi ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazi basalele emuva ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini so abantwana kumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisa ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations zabo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamaningi.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihluleka ukuthi bathenge idatha ukuthi baxhumane lathi kulolu hlelo but kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo hhayi luhlelo olubancedisayo enye njalo inkinganyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage so lokho kubangela ukuthi abantwana behluleke ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala nethwekhi bese kusiba nzima ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisiyo ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiyo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini. So abafundayo bonabo kuphela abalemafoni abalamafoni enelisa ukuthi angene kuWhatsApp laba balamafoni angakwanisi ukuthi angene kuWhatsApp kumba bangenelisi ukuxhumana lathi hayi kulusizo olukhulu kakhulu silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngale iprogram kodwa ngenxa ye-lockdown ngoba uhulumende ulesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi silesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke.
Yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela?
Kuhlelo lolu sifundisa bonke abantwana asikhethi whether ngoemaphandleni kumbe ngoemadolobheni kumbe ngwangaphi Amalgamated Rural Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhona phela eZimbabwe ofisa ukuthi abe efunda ngesikhathi lesesinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uZulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyakenye linhlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Linhlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiyagalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosizo abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlambe ngo-2008. Phakathi kobunzima obukhulu isizwe siphakathi kobunzima indlala ibophile. Ngakho kokwenziwa iWorld Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumeni weZimbabwe ngeke asabondla abantu kalamandla, kalamali, kalalutho, kalacebo ngaphandle kokuthi akhangeze izandla aphiwe akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni la semadolobheni nxa uqathanisa ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje?
Awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni labasemakhaya. Indlala lonyaka ibophe edolobheni ibophe amakhaya. Kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphu iswelakala okungakanani lapha ukudla lokhena kuswelakala okungakanani. Kodwa into engifisa ukuthi ngikhulume ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu, ukudla kasompuphu, impuphu iyodwa kayisiyokudla, kudingakala izinto eziphelekezela impuphu. Nxa sikhuluma ngokudla siyesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu. Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla, nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla. Nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela. Ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kangele siphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhe kweleBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni leLondon lonkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osukwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe yi-COVID-19 kweleBhilitane bebebane. Iphephandaba leNews Day lithi umphathintambo wezembiko kwele South Africa unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams usebanjwe ngamandla ukuthi ayekukhefu ngoba ubonakale evakatshele waxotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Jambalaleli, ngiyalibingelela ngalesi sikhathi igama lami Nkosikhona Khuphe. Hayi, ngiyezwa umnanga kwathi sethu umdalalo vele lawo lenkani galaleli kambe nca umuntu ebhubhe ngole ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemezwa ukuthi ugogo lo ubulwe yi-coronavirus. Anjabona ukuthi vele isimemethekile eZimbabwe, vele izafika langaphandle khonapha emakhaya. Hayi, abantu bedrobheni sebephele vele sebesevalweni sibili. Okunzima sikuthi umnanga kwavele utshengise ukuthi umdalalo vele funa abantu baphele. Hayi, engenzi so nca ukuthi kagwa nisena kaphume ukungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngezothiwa ilizwe lalithi nelo selilelayo imali ekhona ukuthenga kuwo wonke amazwe. Nathi kwenza ukuthi sithube kwazi ke kudla ubusha belizwe lethu. Sikhathile lokho esibhizi sithuka ngaphandle lapha sibizwa ngezinja namakweregwere. Sicela ukuthi besitshele ukuthi imali yethu bayifaka nini imali. Sicela sibuzele ukuthi imali bakhona nini elizweni lakithi.
Sanibonani Studio 7, mina ngobusane wasibanda ngilapha nje eGoli. Ngiyocela ukubuza nje ukuthi ethi imali yobuya nini eZimbabwe nje ukuthi lisibuzele ukuthi lizela ukuthi izawalini nemali sesikhathi la tuloku esibhizi sihlele apha kwegola.
Sayibonani baye-Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Ngikhuluma ngisegogwe ngumama. Into esizwisa ubuhlungu ngomkhuhlane lo siyawuzwa shuwa ukhuluma emarediyeni ukuthi-ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani. Asibaboni okutsho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga irediyo kathesi amarediyo akasela mabhathu ukuthi ulalele. Nxa ungalalelanga irediyo akulalifo esiluzwayo bakithi zihlobo zami abazama be-helthi bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa. Nxa kungazanga babe khona eduze akutsho ukuthi siyafa shuwa iqiniso elipheleleyo ngoba kasiboni lutho ngitsho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senze njani. Sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga, ngicela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin akwamzelangathi. Nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokuwubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahamba indawo yonke. Kodwa-ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle ngoba okwenzekayo kumanje bekuvaliwe amabhenki. Yebo, sesibonga-ke khona ngoba nakho sokuvulisa ukuthi amabhenki bekwazi abantu behambe bethatha imali zabo nabathunyelela imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi ngoba leso simo leso besisizima kakhulu ukuthi sizophila kanjani kumbe abantu bazophila kanjani ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyothenga ukudla. Kuba nzima kakhulu. So siyabonga kakhulu uhulumeni uma ngabe sithethe isinyathelo sokuthi akavulele abantu behambe bothatha izimali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokhu ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesiyizwa kumbe sesiyizwa sikhulunywa ngumuntu ongumama noma ngithi udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi wazithola asevalelekile kakhulu. Khonokhuyana kuyabe sekusihlukumeza njengomphakathi ngoba sibhekele ukuthi wena amaphoyisa njengabo njengabaphathi bethu bebe yibo abasivikelayo noma bebe yibo abasisekelayo, kodwa uma sebesihlukuluza futhi noma sebesihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile, kakusinto e-right lokhuyana abasakazi bakithi. Ngoba umuntu uma ngabe echaza eyiphethe ne-proof ukuthi nakho ngibuya endaweni yokuthi ene, into e-serious akusiyo ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo i-medicine yakhe ukuthi ikwazi ukuphila. So siphi isidingo sokuthi evalele? Ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahamba emgwaqweni, sibalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona. Mase sivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo, sithi akafe lwa muntu, manje isidingo sokuthi sivimba umuntu yisiphi? Angikusekeli lokhu nabasakazi bakithi.
Sabonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Lloyd Masuku, ngisuka eNkayi kodwa manje ngiseGoli. Lami ngibeka umbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela behlale ezindlini ngoba i-corona iyabulala. Lathi sinje lapha eGoli sihlezi ezindlini, i-corona iyabulala. Please sicela lizame ukuhlala ezindlini. Kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa athaya abantu. Akuthaywa abantu, kuliwa le corona. Abayekeli ukuthaya abantu amapholisa, kubhekwane lesifo lesi esikhona. Beyekele ukuthaya abantu amapholisa, ayenze umsebenzi wawo engathayi bantu. Bebhekane lesifo lesi kuphela, abantu behlala ezindlini bakithi beyiqoqe abantu, ngoba isifo lesi siyabulala. Njengoba sesiqalile ukungena so sesingeni, abantu abazama ukuzinanzelela, geza izandla. Ngiyabonga.
Sanibonani sihlobo zikaThixo, indawo ezijiyejiyeneyo manje ezomhlaba egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ke izihlobo zikaThixo, ngikhulekile ekukhulekeni kwami. Ngikukhathazeke kakhulu ngalabantu abasendaweni yaseSouth Africa. Laba bantu abasendaweni yaseSouth Africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu, but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwe ebizweni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu, but ungani abantu bamazwe abasafunakali ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni yaseSouth Africa. Sikhulekile sakhathazeke emoyeni, umoya kaNkulunkulu wasuchasa ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla. But bekhulekela isimo sokuthi abantu bengafa but bebulawa but kusendaweni yaseSouth Africa njengalokho kuvamile, abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yaseSouth Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akuvinje lolulaka but olulethwa nguSathane, but ukuthi uSathane manje uyafisa ukuthi alibana ngakho. Igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wesifazane athi ngagqokile ngaphezulu but ngabuza umoya, umoya wathi iSathanism ehlanyelwe endaweni yaseSouth Africa. Kakukhuleka kulamandla kukhuzwa lumoya, but umoya weSathanism ozayenza ukuthi abantu beAfrika bengaboni ngasolini. Abantu beAfrika but babeqalisa ukusolana manje ngenxa yokuswela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akukhuleka kulamandla but kuvinjwa le nto, but ngilethula abantu kuthiwa bazile ukudla insuku zikuba zintathu but bekhulekela isimo se-exnophobia engaqala phansi eSouth Africa. Ngemva kokuphela kwalo mkhuhlane sibona abantu beyethukile kuphela umkhuhlane, but ngasembona sokuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni South Africa, but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo, kuza kuba lomsindo omkhulu. Umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu but uduma indawo yonke, izwe lonke leSouth Africa. But kubulawa abantu abasuka endaweni zaseZambia, kubulawa abantu abasuka elizweni leZimbabwe, kubulawa abantu abasuka eMozambique, kubulawa bonke abantu abasuka eMalawi. But ngizwile manje kuthiwa intando yeSathanism efuna ukugina igazi engabomo phakathi kwendawo yaseSouth Africa. Kulo moya weSathanism ongenileyo ufuna ukuthi alibana nga, uyangenisa ukuthi kube kuchithwa igazi, ungahlalahlala isikhathi kuchithwa igazi. Basokuthiwa kuyakhulekwa lokhu abantu bezile ukudla 3 days but bekukhulekela lokhu ngenxa yokuthi le nto le iyafika. Ngizwile kuzwakele manje kusiba lomdumo omkhulu, but umdumo lo mawuzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingqamu, abanye bephethe imbhobho, but abanye bedubula, but kungabanye abantu bomthetho, but abanye kungani ngamasosha, but engagqokile impahla zobusosha, bengagqokile impahla zamapholisa, but kuyikwenza kwabantu abagangileyo but ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthiwa kukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inkampani eyiyo enkulu endizamtshina kuzwekazi le-Africa, i-Ethiopian Airlines, ibikwa ilahlekelwe yimali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilomkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka emkhuhlane ocathangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. inhlanganiso ye World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.